okwakathesi singathi kule restructuring exercise ebesenziwa iparty yethu izanu PF iyenza irestructuring. Irestructuring le iqale kuqale kwabunjwa ama DCCs angisho qaleni kwalandela ama DCCs yaseqalisa ukuthi asungule uhlelo lwangaphansi lwama cells kwasuka kuma cells kathesi sinkunje nje siphuma ekubumbeni ama districts kwangathi kunapana sengiqile ngathi mina kuma cells kwabunjwa ama branch kwasuka kuma branch kwabunjwa ama districts ama wards esiwabiza sithi ama wards esiwabiza sithi ngama districts ngesisekelo sombuso weparty yethu. So ngokunjalo kathesi osokulandela kuzalandela ama provinces sokubunjwa ama provinces wonke ama provinces ukhetho lonke lusenzwa kuma 10 provinces yolizalandela siqhubekela phambili silanda iCongress ezaba khona kumnyaka ozayo yikho okukhona. So lokwakathesi singakhuluma ngomkhankaso kodwa okuqhakathekileyo ukuthi ngikubumba umhlangano esikwenzayo yikho kade sikwenza nje ukubumba umhlangano sisiya phambili. Yebo phela lanxa sikhuluma ngakhona ukubhela iprovince yakona layo iza ama provinces laza dissolve bese kubunjwa ama provinces amacha iloku restructuring isiya phambili isiya phezulu kuze kwethi nxa kuqeda ema provinces kubuye njalo i restructuring restructure njalo kubunjwa lama central committee members i congress ithi nxa isifika sokule structure esitsha somhlangano sesilanda i congress kusiya khethwa njalo ubukhokheli obutsha ku congress.
Sizwa kuthiwa ukhetho lokukhetha inkokheli yezigaba yama provinces lwedluliselwa phambili ngoba kuqhamuke udlakela kwezinye izigaba. Kuliqiniso yini lokho njalo ungasitshela ukuthi etsholojo khona kumi njani?
Dandi akukhona yilokho njengeparty njoba ngichilo ukuthi osokulandela okuzalandela kathesi kukhethwa kwema provinces okuyikho okukhona ehlelweni lweparty yethu izanu PF ukuthi kwaqhamuka imisindo kwezinye izigaba hatch ay sikho lokho okubangele ukuthi ukhetho ludluliselwe phambili. Ukhetho lwadluliselwa phambili ngenxa yokuthi inyanga yena leyi akade kumele kona kube lokhetho abantu bebengacina sebebhizi ngokulungiselela ukhetho ngokukhankasa ngokwenza zonke izinto ezinjalo kube kanti inyanga yena leyi lapho kule conference khona eqhakathekileyo kakhulu iconference yokuphela komnyaka ezakwenziwa ekupheleni kwenyekwena lenyanga yiko kudlulisele phambili ukhetho lwama provinces luzaqhutshwa ngemva kweconference ezaba khona ekupheleni kwenyanga. So ngakuke ipolitburo izahlala phansi ikhangele ukuthi ukhetho lolo lungenziwa nini luhlelo oluzayo lolo njalo luzafika kungakhathalekile ukuthi abantu bakhuluma besithini besithi kulemisindo lani lani imisindo kayiswelakali igande indawo zonke la kuye amaparties ama opposition parties kulemisindo abantu bayalwa yikubona ama MDC ayisplitter lani lani imisindo yonke laleyo ekhona indawo zonke akuswelakali imisindo kodwa kungaba lomsindo laphana abantu sebethi umsindo usudlulisele phambili uhlelo hayi ayisiko lokho.